okuqale ngifuna ukuthi ngikuphuthe nxa ngingene ofisini leyi yikuthi ngibone ukuthi ngiyalungisa indaba yegaria amadamu amakhulu sibe sesenza le nto ze-irrigation ngoba into esilazo lezo ekokhona ukuthi simaintaine kuphela amadamu ethu la labo cijima dam silungise yonke la makanal ayiwahambisa amanzi ngale ingafikisa amanzi ebantwini sibe sesincedisana ngaezinye indawo lapho kungavele khona kulo la madamu ayola kuhamba khona amanzi yabo kugwabazabuya kuhambe kubunjwa amadamu kubunjwa amadamu ngezinye indlela abantu bayenelisa ukuthi balime kutholakale emibhida abantu bathengise le mibhida naleyo bazuze le mali bese sikhangela-ke ukuthi kule isigaba sethu sithuthuke kuqakatheke ukuthi siqinise ezemfundo ezikolweni lapha ngokunjalo sinanzelele ukuthi abantwana abaswelayo laba siyabanakekela nezintandane siyazinakekela zihambe isikolo ezingalabazali ezingalabantu abazikhangelayo ngokunjalo kumele siqakatheke ukuze isizwe sithuthuke kumele siqinise kakhulu imfundo abantwana bafunde siyenelise ukuthi sidale umumo wokuthi abantwana bayafunda baze beyephutha izifundo zabo bethola ukuncedisa njengoba silama-resources njengoba ngithile ukuthi izintandane singazikhangelela lapha lalaphana isigaba sethu sinothile kakhulu sile thimba yethu ithimba yethu leyana sibe sesenza indawo yokuthi siyabe nxasiwe esigabeni laphana ithimba yethu leyana kumele iprocesse khona ngalesigabeni sidale imisebenzi ebantwaneni bethu i-campfire program le idale imisebenzi ebantwaneni bethu esigabeni khona ngale njalo sibe sesiba le furniture enele ezikolweni zethu ephuma kuthimba yenaleyo yabe iprocesse ezigabeni abanye bethu beyenze futhi le thimba yakhona kuningi-ke engakubalisi esingakuyenza ikakhulu ezigabeni zethu sisebenza ndawonye lezakhamuzi sisebenza sincadisana sifake umqondo wethu ndawonye kulokhu esiyabe sikutholile sikhangela ukuthi ngesikhathi ngesikhathi kuyini okuyabe kuqakathela ukuthi sikusebenze sincadisana lezakhamuzi.
Abanye baba uGawule bengazibuza ukuthi uGawule wake waba lilunga ledale lephalamende kodwa kazange akulungisise konke khona okwakubalisayo kathesi uza kulungisisa njani? Ungabaphendula uthini la?
Abayabe ngazi lokhu ukuthi kulezinto eziningi esazenzayo esigabeni ngakuthemba balutshwane kodwa kwesami isigaba abantu bayakwazi ukuthi ama-development ama-projects ala akhona ezigabeni alezandla zami amaningi kakhulu kodwa ngeqiniso sasiwayenza yikuthi sasiwayenza sihlangene le kumbe ngithi amanye akhona hayi phansi ku-ground ngangikhona mina ngisenza umsebenzi omningi sincedisana lobaba uJonathan Moyo ama-development projects amaningi esawayenzayo ngakubalela ukuthi le mali ye-CDF ngendlela engayisebenzisa ngayo akula ward engazange ibenefite kumali ye-CDF mbala from i-furthest ward ward 4 ngali furniture kobodibudibu ezikolweni emafurniture kobompanedziba kobodlamini kobosamahuru kobokhumbula kobophelandaba le migodi esayenzayo phakathi kwezigaba lapha esayekhiphayo imigodi efika 4 ngaphinda njalo ngafaka imali yokuqedisa ikliniki ye-chitachawa lokusungula ikwakhiwa kweklinika yejowa izinto zonke esasizenza ngemali ze-CDF kodwa okunye kwakhona esakwenzayo sayi-initiate uhlelo lokuqalisa ukuthi silungise i-campfire ihambe ebantwini kwaba lokunye nje okuqakayo ngalezo sikhathi kwaba lezinye ipolitics ezangenelayo ezithile kodwa saphinda sazimaneja futhi ipolitics zakhona le ndaba yecijima dam ngabumba ikomithi eyayiqondane necijima dam ukulungisisa icijima dam negaria ngayibumba ngomnyaka ka-2012 kodwa ngokuswelakala kwezimali ntungamele saba lama-plans kodwa imali yakhona ngoba ngasikhathani ilizwe laliwomile kuningi esakuzamayo kakhulu kodwa sayehlulwa yimali engithi kathi esingokuhamba kwezikhathi ngikhangela ngani moyani umkhathi ungani usuvuleka mbijani angani umumo welizwe uzaba ngcono umumo wezimali sengingela amadona la ngasikawukela lawo angenele singaba lokunye kwakhona okubili okuthathu esingakwenza sindawonye lezakhamuzi zakithi okunye kwakhona engakukhohlwanga yikuthi ngingumuntu wokuthi i-corruption ngithe ngisikhathi ngisehofisini lapha ngilwise kakhulu i-corruption ngaklina le mahofisi nge-corruption yayikhona izakhamuzi zakwathi ziyakwazi khonokho.